Ngemva kweminyaka emine ecwayisisa inkohlakalo eyenzakele kwele South Africa eminyakeni elithumi edluleyo, ikomishini ebecwayisisa le inkohlakalo ikhipha umbiko wayo wakuqala obhalwe emakhasini edlula amakhulu asishiyagalombili 874 pages. Lo mbiko uveza inkohlakalo enkulu eyaguqisa inkampani zikahulumende ngamadolo. Ukhombisa ukuthi abathile abakhethwa ngowangumongameli umnumzana uJacob Zuma ukuthi bakhokhele inkampani yezamandla kagetsi Eskom, yezokuthutha iTransnet, yezendizamtshina iSouth African Airways, lezemithelo iSouth African Revenue Authority, bathatha izinqumo ezavulela ubusela obukhulu kwantshontshwa izigidi zamarandi kula mankampani. Lombiko veza njalo ukuthi ibandla le-ANC laphatheka uzehlakalo zenkohlakalo eziningi ezigoqela ukuxhaswa ngemali ngamankampani aphiwa umsebenzi kuhulumende loba emakhansilini kusetshenziswa ubuqili. Ngesikhathi simukela lombiko umnumzana Ramaphosa, uhle wakubeka kwacaca ukuthi uzawubeka emphakathini njengoba unjalo. Lakanye ngemva kwamahola angatsho lutho otholile, ufake kuwebhusayithi ye-ofisi kamongameli ukuze ubonwe umuntu wonke. Ubuye wathembisa njalo ukuthi uzakhangela kakhulu lezo zinto umbiko lo othi zenziwe.
They will be implemented and we take this work of the Zondo Commission.
Siza kwenza konke lo mbiko othi kufanele sikwenze.
Very, very seriously to end state capture.
Inyathelo likamnumzana Ramaphosa leli selijayelwe izandla liningi lezalwane zeZimbabwe. Isikhulume sebandla lezaphu kwela South Africa umnumzana Canisius Nkala uthi kuqakatheke kakhulu ukuthi imiko yamakomishini ibonwe muZulu ukuze kungabi lento efihlwa ngabaphetheyo.
Kuhle khona ukuthi uyipublishile i-report. Siyafisa lathi ukuthi ngabo chihamba kwe-commission namanye ama-commission ayenziwe eZimbabwe apublishwa, mhlawumbe bekuzasenza ukuthi sikwazi ukuthi siwadiscuss with information and sikwazi lokubona ukuthi lapho kumele kwenziwe khona i-prosecution or kumele kuthathwe khona i-action ethile ingathathwa yini, and also i-public opinion to actually influence and get to know ukungcola okukhona ngabantu abanye abathile ukwenza ukuthi singagcini sesikhokhelwa ngabantu abakorrupt.
Abanye bathi kuhle ukuthi iZimbabwe layo isebenze ngokufanayo ukuze kube lula ukuthi uZulu afuqe inkokheli zithathe amanyathelo abe ekuthazwa imibiko yamakomishini. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Bongani Nyati laye utshayela umnumzana Ramaphosa esihlombe.
Kutshengisa ukuthi umnumzana uRamaphosa uzimisele ukulwa lokukhohlakala, uzimisele ukulwa le-corruption. Kuqakathekile-ke lokhu ngoba umnumzana uRamaphosa ubonise ukuthi i-presidency yakhe noma ubukhokheli bakhe ubukhokheli obungazwani lenkohlakalo. Kusho ukuthi ukuveza kwakhe lokhu emphakathini kuqinisekisa khona lokhu ukuthi ungumkhokheli ongahlangani lenkohlakalo, ungumkhokheli ongafuni kuzibandakanisa lezinto ezilenkohlakalo phakathi.
Abanye ke bathi kuhle ukuthi leZimbabwe imibiko efana lowemonklante commission eyayicwayisisa ngokubulawa kwabantu ngamasotsha ngemva kokukhetho yethulwa emphakathini. Bakhona bathi lokhu akwenelanga nxa limbiko isethulwa emphakathini kodwa kungathathwa amanyathelo ukujezisa labo abatholakale besephula umthetho. Mina studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.